Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhla ziku 16 Mbimbitho 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-Citizens Coalition for Change seligcizelele ukuthi liyahlukuluzwa ngamapholisa labasekeli bebandla le-ZANU-PF lapho likhankasela ukhetho lwama-by-elections oluzayo.
Ibandla lethu le-ZANU-PF alikazwakali ukuthi alike lashaya umuntu belihlukumeza umuntu.
Owake waba ngumeya wedolobho le-Harare njalo oncintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-Ward 27 e-Harare lunga le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Herbert Gomba, uzamiswa emthethwandaba lamuhla esethezwa amacala ukwephula umthetho ophathelane lezokhetho we-Electoral Act.
Elekuqala bazama ukuthi uchisa imota khathesi sebelilahlile sebesithi wabhalisa ukuhlala endlini kayise.
Ekuqhubekeni komkhankaso wokhetho oluzenziwa ngayonale inyanga, kubikwa inani lodlakela lusiya luqansa elizweni jikelele, kodwa kobulawayo lezigabeni zeMandebeleni kulokhu kunokuthula.
Ye umumo kobulawayo upholile sibili, singathi asikabona udlakela omunye lomunye uyazikhankasela nje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Citizens Coalition for Change seligcizelele ukuthi liyahlukuluzwa ngamapholisa labasekeli bebandla le-ZANU-PF lapho likhankasela ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukuqutshwa ekupheleni kwayona le inyanga. Kodwa isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Tafatswa Mugwadi uthi zimbalwa izehlakalo zodlakela njalo amapholisa asadingisisa ngazo, kukanti umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ukhuthaze ukuthi kube lokuthula. Isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi amalunga ebandla lakhe lawo ake achaywa enjube ephumula lenkulumane.
Sithandekile, lapha kobulawayo ibandla lethu le-ZANU-PF alikazwakali ukuthi alike lashaya umuntu belihlukumeza umuntu. Kodwa osokwenzakele ukuthi khona thina sesibe lama-cases ambalwa sibili abantu bechaya amalunga ethu bekhampena. Ngiyakhumbula kule indaba eyenzakale enjube lapha, kulabo mama bethu ababehamba bekhampena besenza ama-door to door, bajikijelwa ngamatshe baze bayaphendukela esibhedlela sibili. Ukhona futhi omunye ufana ephumula ngale owathi ezigqokele iridali ye-ZANU-PF wachaywa ngabantu. Ukhona futhi abanye futhi enkulumane ngale ababili abachaywa ngabantu ngoba babegqoke iridali ye-ZANU-PF. So ngapha sokungani it's now the other way round, futhi i-ZANU-PF ibamba umthetho kodwa ababadlaphikisayo sebesihlukumeza. Kwesi sikhathi yabona ukuthula komuntu, ukulunga komuntu, ungabona ukuthi awona that beast is no longer there or is dead. The beast will be sleeping. Inyamazana lana yabilele leya, ungayivusa iza kwenzela amanga. Manje laba yiwo kasibe kwenza ngazi ukuthi bafuna ukusiphusha kuze kube nini. Kodwa thina sizama ukuthi ona sibe mature enough to say hayi, asikhankaseni ngokuthula. Singafanele nakwezinye indawo hanti sikubonele okwenzakale ekhwekhwe ngale. Sibe abantu abanjalo thina ngapha kobulawayo. Sifuna ngabantu bokuthula, sibambane, sikwazi ukuthi lo nalo sihambe sindawonye. Omunye esekelo akusekela, omunye esekelo akusekela. Kodwa lapha kobulawayo sesine problem naleyo ukuthi na abantu laba sebeqhazi ukuthi amalunga ethu nxa bekhankasa. Pho angazi bafundi kona kuphethe ngani lokho. And I hope ukuthi kona wona lina njengentalo ezindaba liyakukhipha kolokwana lukusakazi, hathi kubana likufihle bese livumbuluka nxa sokwenzakale ngapha kuZANU-PF yiye etwayithayile. Yikona belishukuma kona kakhulu liqasha ukusakaza ngamandla la lokhu kusakazeni ukwenzela abantu bebekwazi ukuthi kona izigangele yizo ezikwenzayo. Basitokoza so mzala sesegcina sizivukile sokusiba ngokunye futhi. But asifuni ukubana kube njalo ngoba udlakela lubi, lushiye umuntu elimele, usunamavili ezibhedlela ongazi ukuthi ukwazi ukuthi wabhadale ngaba ubhadale irentu zamudinga ukudla zamukhwabanisa ifees abantwana ucina ukuthi lamanye amabhile which are necessary. We don't want violence, we denounce violence. Umongameli wethu uyalile violence outright. Umsekeli wakhe ubaba uthiwenga isisephumula ngaye uyalile indaba yeviolence wayidenounce kakhulu. Lo msekeli futhi omunye ubaba uMohadi usenkulumane ngale kurali laye futhi wawo wayala iviolence. So thina njengezanu PF, we have denounced violence. Nxa kukhona okwenzayo ukwenza their own accord and they must carry their cross athwale isibhambano sakhe umuntu ayobethelwa ngalokhu yabe kwenzeka. Thina njengezanu PF sithi phansi lolu dlakela.
Kodwa sesikhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota, ungathi uyasuthiseka ngalo yini? Kodwa sesikhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota, ungathi liyasuthiseka ngalo yini? Njengabakhokheli kwezombusazwe khona ngapho koBulawayo lesigabeni zeMathebeleland,
wena ukhuluma iqiniso, angisuthisekanga ngendaba yokubhalisa kwabantu. Ungakhangela inumber, inani yabantu ababhalise ukuvota lapha lokhu iseselilutshwane. And mbone ngazathi vele nxaso kusenziwa i-delimitation sizaluza ama-constituency mhlawumbe amabili kumbe amathathu lapha koBulawayo. Okuyinto abantu abangananzeleli ukuthi khonokhwana wenza ikhekhe lethu linciphe. Ukucezwana lokhekhe kade kumele siluthole nxa kade kumele lube liqatha lungaka solunciphile mbijana kwanaphana. Yinto engananzelelanga abantu nxa besekela ukubana bebhalise ukuvota. Ngiyakwazi ukuthi bakhona abanye abanama-problems ezithuphala lokho okuthiyethineyo onjengakhonokwa. Kodwa-ke uhulumende bezama ukuvula sibili ntona abakithi abangabebanama-problems anjalo ngababuye bebelungiselwe. Kodwa kwesikhathi abantu abasukume angazi ukusuka kuthini. Kodwa hhayi akulithambisanga kakhulu sibili ukurejista kwabantu abazange basukume ngendlela ebesicaa ukuthi bazasukuma ngayo owenzela siprotecte ukucezwana lethu olokhekhe ngapha kwalakoBulawayo nasemathebeleleni. It's very very important ukuthi abantu bekunanzelele khonokwana ukuthi khona i-census nxa isenziwa 1-2 khonokwana okwama-constituency nxa kusenziwa konke lokwana kuya si-affecta at the end of the day ku-portion yethu esiyitholayo ku-national cake eyabe ikhona khonapho ngoba kuza kufakwa kukhitshwe ngokuthi khona abantu bangaki. So nxa iHarare bengabaningi kakhulu okuningi kuza kuya iHarare ngapha kubuye okulutshana abantu bangabaningi kakhulu emaswingo elokuzeni manikaleni wemas east kumbe emanorth kumbe ngaphi kuya kuya khona ngale thina sithole okuncane. Yinto kumele ngabe abantu bakuzwisisa khonokho.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla lezanu PF, obexoxa ecingweni lestudio 7 ekoBulawayo. Lokhu sikudaba olufanayo ekuqhubekeni komkhankaso wokhetho oluzenziwa ngayona le inyanga. Kubikwa inani lodlakela lusiya lubi kakhulu elizweni jikelele, kodwa koBulawayo lezigabeni zeMandebeleni kulokhu kulokuthula. Inhlanganiso ezilonda ngodlakela ezifana leZimbabwe Peace Project zithi udlakela solubhahile ezigabeni zelizwe ezijiyeneyo ikakhulu eseKhwekhwe lapho okudabuka khona umongameli eMasono Mnangagwa. Kulesi sigaba kubikwa ababangela lolu dlakela bengabethwala inkemba abaze babulala omunye umlandeli webandla le-Citizens Coalition for Change. Sixoxe loncintisa kukhetho lokudinga amakhansila umnumzana Edwin Ndlovu webandla le-CCC. Saqala ukumbuza ukuthi uhamba njani umkhankaso wakhe.
Umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu, kasikahlangani lengxaki esingathi zikhona. Abantu bayamukela ukukhankasa kwethu, basithembisa njalo ukuthi mhlaka 26 March baza sivotela kwathi 8 koBulawayo, njalo bazavotela-ke ibandla le-Citizens Coalition for Change uBulawayo wonke lelizwe lonke jikelela. Umkhankaso uhamba kuhle kakhulu.
Ngokubona kwakho umumo lo yiwo sizawubona ukhona na ngesikhathi sokhetho lwelizwe lonke jikelele ngomnyaka ozayo, kumbe sizabona uqhamuka udlakela lakhona ngapho koBulawayo?
Ye, umumo koBulawayo upholile sibili, singathi asikabona udlakela. Omunye lomunye uyazikhankasela nje, kodwa kasinyeke sitsho ukuthi ngomnyaka ozayo 2023 kuzabe kufanana, ngoba sinanzelele ukuthi 2023 yikho kuyabe kwi-general elections khona, kuyabe kuzavotelwa lofuna ukuba ngumongameli welizwe. siyakhangela ukuthi bandlelezana uPF ngendlela lesaba ngayo umongameli weCitizens Coalition for Change uAdvocate Nelson Chamisa bangazama ukwenza udlakela lololo silubona lusenzakala ezigabeni zeMashonaland leMidlands izindawo abazenza ezabo ukuthi abafuni kuphanjaniswa kizo ikho ngo-2023 siyesabela ke ukuthi udlakela lungamemetheka lube khona elizwe lonke akula siqiniseko sibile sokuthi kungaba lokuthula kobulawayo ngendlela oyiyo yona kathesa
ngokubona kwakho kuyini okungaba kumangela ukuthi kungabili odlakela kobulawayo
yebo kathesa okungenza ukuthi kungabili odlakela yikhona lokho ukuthi ngama-by elections kuphela lapho kuzaba lamalunga edala leparlamente lama-councillors kuphela phezulu akutshintshi lutho ngoba akulakhetho lukamongameli welizwe so yikho kwenza ukuthi maybe kungabili odlakela kodwa ke ngomnyaka ozayo kulokhu esabela sibile ukuthi udlakela silubona lukhona eMidlands kunye lezi ndawo zeMashonaland ehlanisela leHarare leMaro
umnumzana Edwin Dlovu ngoncintisa kukhetho lokudinga amakhansila ekubandla leCitizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo
asambeni madoda siyovota asambeni
uwatsho waba umeya wedolobho leHarare njalo ozancintisa kukhetho lokudinga ukhansila kaWard 27 eHarare elilunga leCitizens Coalition for Change umnumzana Herbert Gomba uzamiswa emthethandaba lamhlanje setheswa amacala ambalwa awokwephula umthetho ophathelane lezokhetho oweElectoral Act ngomnyaka ka-2018 lokho kufakazwe isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi eloba inkundleni yokuxhumana eTwitter igqwetha likagomba umnumzana Harrison Nkomo utshele Studio 7 ukuthi amapolisa athi ngesikhathi encintisa ukuba ngukhansila kukhetho lwedluleyo umnumzana Gomba wabhalisa ukuthi wayehlala endlini yabazali bakhe eGlen Nora B yena engahlali khona ubikwa njalo wabhalisa abantu kuluhlu lwabavoti abalichumi lambili 12 ukuthi bahlala kuleyo ndlu khona kungela nto enjalo kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlazi ku-26 kulinyanga uGomba uzancintisana lelunga lezanu PF umnumzana Jefferson Madewe Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Former mayor weHarare uGomba ubotshwa ngamacala abambazela wona elekuqala abazama ukuthi uthise imota khathesi sebelilahlile sebesithi wabhalisa ukuhlala endlini kayise ngo-2018 engahlali khona kambe ngabe ngubani ongahlali emzini kayise njalo konke lokhu kutshengisa ukuthi kuphupha nje bazama ukumngcolisa bengamphi isikhathi sokuthi la ekhankase njengabanye njalo bamphicala elamanga manga elingalahlonzi ukuthi kulabantu ababhalisa endlini yakhe si indlu yakhe kathesi bona besithi indlu kayise umuntu olecala lapha ngubani ngulowo wathi waqamba amanga wathathi affidavit wathi yena uhlala lapho ongahlali khona unoma phela babuzi umnikazi wendlu ukuthi ngobani laba njengoba besithi indlu ngekayise abambophela yona
nxa kuyikuthi ngempela waqamba amanga ukuthi uhlala endlini lapha angahlali khona ngezizathu zokhetho ayisilocala yini phansi komthetho wophathelane lezokhetho
asikocala ukuthi uzabhalisa ibizo lakho endlini ungathutha ke akunamsebenzi lokho uyikubaza amacala abazama ukumngcolisa ngoba bahlose ukuthi uMonzora la ebe lesithe yodwa eHarare ekhupha inhloni ngalokho mahlabezulu sithi izanu siphelelwe ngumphako uMonzora seyizanu akusoze kube bancede ngalutho engaze bamidithene uzawina vele engekho ngoba siyakwazi ukuthi ushe kunze wawina ama-elections engekho lapha eZimbabwe ngo-1980 lokhu bamupha isikhundla esikhulu kumkhampenela kakhulu konoku ngoba bayemesaba besaba ibandla labantu elithungamelwa ngobaba Advocate Chamisa ele-Citizen Coalition for Change yikho ke sithi mahlabezulu asisebenzeni ngoku ngobunono sisebenze sikhangela ukuthi laba bantu basiqophile bayasidinga kodwa ke sithembisa abantu ukuthi ubuntu bethu abuhambelane lezenzo zethu thina abe-SEC singabantu bomthetho njalo sithi sithobekile siyabonga.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-SEC. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi ulethemba lokuthi kuza kuba lohulumende womanyano elizweni ngemva kokukhulumisana kwenkokheli yamabandla ezombusazwe. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-News Hawks lilodaba lokuthi eleZimbabwe yilo lodwa ilizwe lomhlubulo wezwekazi le-Afrika elilesilinganiso sokugubudeka komnotho i-inflation nesedlula isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50%. Okwamanje sengilijiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Zandibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo. Ah, kodwa okwenzakala elizweni lakithi kungakumangaza mpela. Ngoba uma uyabhekisisa ama-political parties la amaningi, wonke phela asho luchamisa the most. Ovusa ikhanda usho luchamisa, ovusa ikhanda usho luchamisa. Ukuthi ngabantu abafoka ama-party, ama-party abo befuna ukulungisa ilizwe mpela, kumbe ba against i-opposition party. Ngoba angeke ukuthi opposition party uluse ni opposition njengale nto kanti senziwa ngumamana lo uThokozani Gugu la uDouglas Monzora laba bezana uPhefu singathi kubala nje kudana and the most bathi uChamisa use yenze iskipa esiyeni kukanti ke abantu abazozithuta abantu bayakwazi noma amaphathi wonke engayenza umbala oyiyeni kodwa abantu amuntu abamvotelayo kubaya mazi umbala kawutsho lutho ngendlela asebekhuluma ngakhona lapha. Hayi abantu vele ilizwe lalona alilawo ama-politician vele laphana nje kulamatsotsi kuphela the most ngamatsotsi wodwa labo bantu labo ungabhekisa ngendlela okwenzakala ngakhona. Hayi kulama-politician lapha iZANU PF yazi ukuthi iZANU yiyo okumele ukuthi kube ngakhulishana layo kodwa kulibalushana noChamisa uChamisa kala lutho uChamisa kayizilo waye bengalushana ilazo izanyondo lezi zeZANU PF waye bengalushana namasilela la abulala abantu waye bengalushana labantu labo abathumba abantu.
Studio 7 salibonani lonke awu bantu bakithi ngamosha isikhathi mina ndombuzo nje i-1 abantu bangamphendula kiyo since kwaba nguwe wena umuntu owumbula e-Studio 7 wasemathebeleni so wakho wabona emashonaleni kungaliwa na mina sisingazalwa uhlezi ukuphikiswana kuliwa njalonye jeff ilizwe lolungasikhathi bani umakho labantu lona awu bantu elithona sibomele lifakwe embusweni shaya kuliwa njalonje sibe sibhekele ukuthi sesiyi-MDC alliance elezimpi zabo labo Monzola umakhuphe labo Chamisa sebephumile sebeyisiba bangani ke waye behlale phosana naqaqa bantu bakithi ayayayayaya angazi phela sizahlupheka sosiyofa so longo lilo olusayalela emashonaland sizohlupheka sosiyofa asike sizame ukuyakho kwakithi sikubone kwakithi ukuthi khona kuza sehlula kanje lokhu ezama ukukuyakho kule singakuboniyo kulokhu kuphuma kwezinyuzi kuliwa kuphela njalo nje asiyakhena kwakithi lapho lokho silakho emathebeleni sikuboneni ukuthi khona kuza sisaphi uzaphu liyasobona kuliwa uzaphu kakaza kuliwe yebo kungene kwaosimangeliso kuwa lokhu ngani ukuphisana into leyo almost 1 week iphele nya abantu abasebekhulumisane bazwana bayiqeda impi yabo kumthokazi kulokuba khona lokuphikisana in 1 week kuyakuphele nya kade kwaosimashonaland kuliwa chose kuzokuphela 30 years kulokhu hlakubangiswana njalo nje ilizwe lisifala siyaphansi ngokunjani abantu bakithi sindebele asihlangani phela uyasozwa amashona besikhuza mpela ukuthi mandebele yeke lantrabalism hayi abazinika amakhoba alungiswa kwakibo kuqala sike sibone beke beyekele kulwa sibone angeke begijele ukuthi bezokhuza thina ngapha bona behlezi besilwe ke njalo nje ilizwe lisiwa abantu bakithi siyekeleni amaphatha ngale asizame nje ukufaka uzapha embusweni sibone ukuthi lokhu sibalutshwane sinjani akusebenzi lokhu lawo baqhamukene too much maybe thina masingakho sapho sonke singamandebele bona beaziqamqam zenza abaphathi nawo bahlabe besilwa njalo bezeqamqam singamanqoba ulushwane wethu lobuningi akusho lutho lokho ama MPs ama councillors fakene umthokazi bakhona labo zapho bona hayi bantu bakithi uyazi ukuhlala ubukela abantu besilwa wena ubakhethe ukuthi bekumele belibona bese besilwa wena singumlamo sokulamula upha laphakathi isikhathi siyahamba lesi ngiyacela mpela abantu bakithi abake benanzelele bantu bakithi abantu abanimbi bayithanda sikhuluma iqiniso bahlezi besilwa bayakuthanda ukulwa umbango bayawuthanda izikhundla bayazithanda ukuthi yini embusa bayakuthanda khona manje uzobona ayingi phele 5 years partner lesi ahlangene nale uChamisa uyisigama manje akutshela umbango into uyaqala khona uchithiza abantu lo osukela ku MDC wesi manje usengumsunguli wewe SCC kanya litshela ngani ku MDC ingcono wayithole vele kulabantu laba vele khona bebasungula owachimela ubithi la abantu bani manje sesegameni lakhe ukuthi kuthi ayisisi siqale ngobuchamise ngupresident ayaya yalitshela bese uyisigama manje abantu bempalamani bakithi asibanyathi asiwayenzi asiba athla tribalism kodwa ayi yalitshela umbuso ukho ngani lapha silandela abantu umdisi umbuso abangawuphiwanga sikhume inqiniso umbuso wabo ngokulala abantu ngwani izinto ezimbi ayaya abalungisa indaba zabo bafethu mayefunda isihlalisana labo kahle ayi otherwise umthokazi ungcono
sanibonani sanibonani ku studio 7 ngajabula iaudio mayingafundwa le bulisa bonke abantu abasendaweni yasenkayi kosikhubukhobe lugamba ngibubingelela lamasobhuka kithi wonke lenduna yakithi ngithi liyakubona badala ukuthi isimo siyala siyaphambili even kungadla umuntu oyedwa kodwa ezilonku abantu abaningi belamba kusuka kube ngabi nalutho so siyacela ukuthi nganithiwa kuye kuyatshintsha asiboneni ukuthi 2023 zakhamizi badala lezinduna siyalamba lapha eZimbabwe so singakutshintsha kanjani asiboneni engasikhupha ebunzimeni lokho ngiyajabula le audio mayingafuni
salubonani salubonani basakazi lonke baka studio 7 abalaleli bonke kuzindawo ngezindawo kuphinyelela khona studio 7 bazali bami bengilombono lapha engicabanga ukuthi lumbono ngizohlala engiwukhuluma kuze kuye fika u-2023 umbono wami uthi wona kunjani ukuthi amaparty lawa abambane i-MDC le kaChamisa osokuthiwa yi-CC leyo le Mthwakazi Republic Party lezapho abambane lamaparty sithi nxa sisiya ekhethweni sihambe lamaparty ebambene okwenza ngithi mina ilokhuzeni iparty le kaChamisa i-CC leyo iba kubanjwane layo kungenxa yokuthi yiyo ekhanya ile power yiyo eseduze le ZANU-PF yiyo engakwazi ukugudluza iZANU-PF la abanye amaparty asekudeninyana kodwa singabambana siphushe le ekaChamisa iphushe iZANU iphume ngoba ngaphandle kokuthi senzeni njalo bantu bakithi akulanje sizoyenza nxa nje sifuna ukuthi sizingenele emavotini 1111 akulanje sizoyenza iZANU-PF liya ayikaze yawina loba nini loba nini ayikaze yawina iZANU-PF namanje ngeke iphume esihlalweni as long as la maparty engazamanga ukuthi abambane ama-opposition party kugudlulwe iZANU-PF le-MDC kamonzora la kuphela yiwo maparty nje kuphela afanele ukuthi agudlulwe iZANU-PF le-MDC kamonzora kuphela siphusheni ukuthi ilokhuzeni kaChamisa le-CCC kaChamisa siphushe yona badala ngoba lapha sisakhangelele kusisuse iZANU-PF asikakhangeleli ukuthi lami ngifuna ukuphatha lami ngifuna ukuthini ngoba iparty enkulu ekhona ngekaChamisa ungazuye ngapho ungazuye ngapho uChamisa yiyo iparty yakhe enkulu so ukuthi sithi thina yesizaphu yesi MRP no badala yesifuna ukuqumilizwe elangapi elangapi kuphethe bani iqumalelo lizwe kuphethe bani abantu ngabe nje bayama ngendaba yokuqumilizwe le kubanjwani qala kuqale kukhutshwe iZANU-PF ithi kuchwa bese ukuhlalwa phansi ke kulungiswe izinto kahle but manje as long as usaphethiza MPF ayi bantu bakithi hayi ngeke silunge ngoba ekugcineni siyagcina sisithi ama opposition party la iwasidubekisayo ngale kuka 2023 vele kulokho kuqhubeka ubusizana siyagcina sesikhala ngama opposition party ukuthi yiwo asidubekisayo iwadiki iZANU amandla siyagcina sesithi wonke ama opposition party azalwa iZANU ngenxa ukuthi afuni kuba bana okwenzeka abambani kwethu anti bezele ukuthi ba spread abantu bagcwala iganga lonke abantu iZANU kuyiwine futhi so siyacela abadala ngumbono wami ebengena ukuthi ama opposition party awabambani beme ngendaba yokuthi siyaqumilizwe ngapi ubuhle bakhona obokuqumilizwe ukuthi kukhulunywa abantu abangaphandle abantu abasekhaya bakubhekile lokho bakubona ukuthi akulandizwe liyaqunywa la ezilongubo siZANU kuhle impela lami jabulela ukuthi kukhulunywa abantu abangaphandle abadlalele ngaphandle yabakhuluma ngokuqumilizwe so siyacela abadala bamasibambaneni sihambeni sibambene sisiya kuvoti ka-2023 okhulumayo ngunkomo ngibuya
ekana ungathe jabiwa ngiyabonga
kalibonani mazimbabwe amahle lingabe livuke njani laphele khona ngezindawo ngezindawo yeah hayi selufisise sizisondela isuku ze kuthi sibone ukuthi sibisela obani emagepini la abantu bemaparlamente la bezimela hayi ukuthi bemela uzulu ngoba vele uhulumende wezimbabwe hayi abaniki imali eyokuthi benze khona okwabala kukhulumayo nje mabe campaigna khona babetshela abantu ngedlula ngisho yena umuntu uyabemele yona izani PF vele eparlamente khona ngapha engwezani PF simvotele mina ngibuya kondolwane bakithi kudala lami ngathola abantu bevota bevotele izani PF la manje manje iplan phiyasa umabhampe engiwazwayo emgwaqweni lapha ukuthi umgwaqo wakhona ugradwe kuthatha isikhathi ukuthi amabridge alungiswe hayi sokwayekelwa lokhu akusalungi kodwa sivotela yena umuntu wezani PF ngiyosimele eparlamente sokuthi ngizwe ukuthi uyezimele eparlamente vele lokho kutomele thina hayi akusebenzi bakithi asizamele ukuthi 2023 kipeni ibandla lele yabo mnankagwa le seliyehlulekile ngoloko ukuthi loba becampaign ukuthi sebe campaign abezidina ngazi ngoba zonke izinto abazithembisa abantu bazikhuluma kudala every 5 years bahlala bezikhuluma into zakhona zingenzakali asijiyeneni lalo ibandla lele le ZANU-PF ZANU-PF baba isuyehlulekile sizame abanye
sanibonani ku studio 7 basakaza bahle abaneqiniso kuleli radio bantuba kaNkulunkulu mina bengicabanga ukuthi ukhuluma iqiniso lati sikhuluma iqiniso singabantu esifama odio mina njengonyoni ngisenya emendlovu lapha ukukhuluma iqiniso elinye nje ukuthi abantu belizwe leli qiniso bantu bakithi ngizwa abantu abaningi onke bekhuluma bethi kule qembu eselitsha eyiphathe elitsha ezimbabwe selivuliwe
amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Abakhokheli bamazwe ePoland, Slovenia, Czech Republic balubhekise kwele Ukraine namhlanje ukuyasekela lelo lizwe ngesikhathi leRussia liqhubeke ngokuhlasela iKiev. Isikolo seUkraine lamuhla kwabhubha abantu ababili. Umeya weKiev uthi sokule curfew ngakho abantu abasekuvunyelwa ukuhamba-hamba mahlayana kusukisela lamhlanje ntambama. Umanyano we-European Union usethese eleRussia izijeziso zenotho njalo amazwe amaningi ayasola ukuhlaselwa kwele Ukraine. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxe lomnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi yecubungula ezombusazwe.
I-Ukraine izozama ngakho konke njengawonke nje amazwe uma ehlaselwa ngelinye azozama ukuyilwela azozama ukuyivikela. Kodwa ke uma ngabe kukuthi sibuka ukuthi iqondane nobani ayizukuba nawo amandla i-Ukraine yokuthi imelane nesimo lesi kuze kube sekugcinene ngaphandle kokuthi ivume ukuligoba uphondo. Ngoba okwenzakalayo nokuzokwenzakala nxa ngabe kuwukuthi sigxila kakhulu emadolobheni kuzoba nokulimala okukhulu kakhulu kubantu kazana abayizakhamuzi zase-Ukraine, omama labantwana. Lokho sokungenza ukuthi i-Ukraine ithi nxa ibuka lokho kulimala ibe isihoxisa impi. Kodwa ke ayilawo amandla i-Ukraine ukuthi imelane ne-Russia. Okwesibili, amazwe omhlaba avele ayancedisa ikakhulukazi wona amazwe ase-Europe. Kodwa ke ukuncedisa kwabo abakunikeza i-Ukraine yiko lokho ukuthi phela i-Ukraine kuyona imemba yenatho abakwazi ukuvela bangene ngamasosha beyoncedisa ukulwa ngoba sizwile futhi laphayana uVladimir Putin esabisa ngokuthi yena uphethe i-nuclear. Uma ngabe kuyikuthi sekufika kuleso sigaba nxa lamazwe angangenela uzayisebenzisa kuyabe kungasaphephile kuyena wonke umuntu kumhlaba wonke. Ngiyakholelwa ukuthi amazwe ke entshonalanga kungenzeka ukuthi abakufuni ukuthi kuze kufike lapho.
Ngombono wakho impi le izaphetha ngani?
Ebugcineni asiyiboni iRussia isima lempi ingayiqedanga.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi yecubungula izombusazwe. ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, kodwa singakehlukani kasikhangeleke inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umkhankaso wokhetho lwama-by-elections. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change seligcizelele ukuthi liyahlukuluzwa ngamapholisa labalandeli bebandla le-ZANU-PF lapho likhankasela ukhetho. Owake waba ngumeya wedolobho leHarare, uMnumzana Herbert Gomba, uzamiswa emthethwandaba lamhlanje. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo, igama nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini kukheli yethu ethi www.voandebele.com.